VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kuzibandlela 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, abasakhulayo bemathebeleleni labedlula ikhulu beneliswe ukuyadinga indawo zokufundela ukuba ngabongi ngemva kokuthola usizo kuZulu. Udaba lokusilela kwamanzi luthwalise uZulu amagabha avuzayo elizweni lonke jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo abahlala emathebeleleni labedlula ikhulu baphatheke kunhlelo zokubavivinya izolo bedinga indawo zokufundela ukuba ngabongi eHarare lakoBulawayo ngemva kokuthola uncedo kwezinye izakhamizi zemandebeleni. Abasakhulayo laba bebevela endaweni ezitshiyeneyo ezigoqela eVictoria Falls, Plumtree kwaBulawayo lakwezinye, njalo badinga indawo ezikolo zabongi ezisezibhedlela ezifana leParirenyatwa iseHarare kanye leUnited Bulawayo Hospitals kwaBulawayo. Abanye babikwa bebesehluleka uku-aplaya bedinga indawo ngoba bebengaluqondi kuhle uhlelo lokudinga indawo lezi ngamakhompyutha, kanti njalo abanye bebengelayo imali yokugada. Kulapho ke okungenele khona ezinye izakhamizi zemathebeleleni ezihlala phandle kwelizwe leziselizweni zahlanganisa imali njalo zaphathisa ontanga laba ngendingeko ezitshiyeneyo ezenze benelisa ukuyavivinywa ama-interviews ngesiNgisi. Sebezamelela ukuzwa ukuthi batholile na indawo kumbe hatshi. Wabekhokhela uhlelo lokuphathisa abatsha laba umnumzana Decent Collins Bajila utshele uChris Gande weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Efilisekana ngingaqamba kakhulu uMichael Ndiweni lo mlungisi Dube kade sisebenza sonke ukuthi sincedise abantwana bakithi ikakhulu emathebeleleni abangenelisiyo ukuthi bebhalise ikakhulu kuhlelo lokuthi abantu bangene ezibhedlela abasebenzi bezengonesi. So sincedisile sibili sincedise abantwana abangafika 150 throughout imathebeleleni yonke iningi of course bebengabantwana bakoBulawayo kulandela emathebeleleni south kwasokusiba labathathu abavelele ngasenigens Slovela eJombe lelo agwelo. Iningi labo besibancedisa ukuthi bethole i-internet ukuthi baregiste ukuze beyenelise ukuthi behambe bekuba ngamanesi. Kwasokusithi abangu-23 bangikhona kwasokuthiwa kababuye kuma-interview eHarare lalo babona bebekade bebhalise izibhedlela ezikidi ngale emathebeleleni. Sasesithi hhayi akwenza ukuthi bengayi lalo babehanyise izibhedlela ezikhatshana. Sadinga ama-resources abafowethu basekela abanye abasemazweni babadingela izimoto babadingela izindlu zokulala sahamba labo. Yikho-ke nami bembaphelekezele njengomuntu okade vela koBulawayo ngishone labo namuhla eHarare sikhona ngale sibhedlela seParirenyatwa ukuhle kakhulu.
Bakhona yini akade bengela ngitsho yona imali okutsho ukuthi bebengagcina bengayihambanga eHarare?
Bakhona okunye akade bengela ngitsho yona imali yokuthi bebengeke benelise abakade besemakhaya ezindaweni especially ngasePlumtree kade bekhona sibili abambalwa emakhaya asePlumtree khona le akade bengelayo imali yokuthi benelise ukuthi bezofika eHarare. Labanye ade bekoBulawayo kodwa engikuthabeleyo ngabazali bakithi yokuthi abakade belayo imali baphumele egcekeni bathi hayi mina lingahamba layo umntanami kodwa esikhwameni ngezafaka akusazange kube lobugovu bokuthi njengobana kule mali ebuyile ivela phandle abantwana bayikwabelane ngokulingana abadala bavumile ukuthi laba bangela lathi ababona ukuthi balenduku behambe ngingathi ku-23 ebembuye nazo ngapha sincedise abangafika 14 nge-transport kodwa hayi ekudleni bese sidla bonke sihamba sibathengela lapha de sihamba khona abanye bebengela ngitsho sibili imali especially endaweni eziyabo Plumtree ngale ngithinde njalo ngoba kukhatshana plus nxa kuyi-holiday kunje abantu bebuyile bevele eGoli ukuhamba kusuka kudure kakhulu kodwa sibancedisile sibili babuye Harare
ye manje ungathini wena ngakhona okukwenzakeleyo kutshengisani kakhulu nxa sikhangele udaba lwe-devolution lokuthi into ezinje akwenzakali na ukuthi zenzakalele lapho abantu ababehlala khona
khona vele akulunganga ukuthi akula ngitsho leyo province yeZimbabwe engelayo isikolo lapho kufundelwa khona ukuba ngunesi ezinye amanye ama-provinces abe lazo zize zibe ntathu zenlezo zikolo ngingakhangela iprovinci yangakithi lapho ezivela khona umathebelele nesouth kukhona igwanda kukhona imakisa kukhona iBrunaped lapho abantu abangafundela khona ukuba ngunesi kodwa bonke bona abantu kuyathi abahambe be-Harare ngaphansi kohlelo lwe-devolution lokhu kuyikuncindezela amalungelo abantu ukuthi nga abantu bayahamba beyenza lawo ma-interview ezindaweni eziseduzane lasemakhaya abo yikho esiyabe sikufisa thina nxa sisiya phambili and siqeda uhlelo lolu siza kuyohlala phansi lohulumente sithi hayi nansi into eyenzakeleyo izimali ezisetshenziswe ngabantu ukuthi babuye lapha ngezingaka ngoba silakho siwubhalile phansi konke alikuboni kodwa ukuthi uyahlukumeza umphakathi njengohulumente nxa abantu bezahlukana nezinto ezingaka abantu besiya ku-interview kuphela
umnumzana Decent Collins Bachila ngomunye wabaphathise abasakhulayo bemathebeleland ukudinga indawo zokufundela ukuba ngabongi kobulawayo laseHarare ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 Ingcwethi ezibona ngokuphathwa kwengozi ezitshiyeneyo ezingehlela uZulu zithi abantu abahlala eManikaland lapho okwahlasela khona izulu lesiphepho usyclone Idai nyakenye kumele besuswe behlaliswe kwezinye indawo ngoba kungenzakala ingozi efanayo ngenxa yokuguquka komkhathi iclimate change. Izulu leli lakhukhula imizi labulala abantu abedlula inkulungwane elamachumi amabili endaweni ezifana leChipinge leChimanimani. Isigaba seCholocho laso sivame ukwehlelwa ingozi yezulu lesikhukhula ikakhulu emizini eduzane lomfula uGwayi. Ingcwethi ebona ngokuphathwa kwengozi esifana lesiphepho umfundisi Angliston Spanda uthi abantu abahlala kulezi ndawo ikakhulu asebeluphele kabafuni kusuka ngoba besithi kulamangcwaba abazali labokhokho babo kukanti lempilo yabo isigxile khonapho. Kusandekile Mhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza uSpanda yena osebenze eChimanimani kulandela ocyclone Idai ukuthi abahlaselwe ilelo zulu balokhu beluthola na usizo.
Yebo abathola usizo kodwa ke usizo luyaguquka kusiya ngesikhathi kule stage ke kudisaster management ebusinxa kusa-respond laphana kusande ukwenzakala ingozi abantu ababengelazigqoko bengelakudla kuyafika esitejini sokuthi kusokumele abantu labo bakudlulwe kufike esinye isigaba sokumele barehabilitate kumbe babuyiselwe badinga izindawo zokuhlala kukhanya nje sesidlulile kulezo stage kodwa uhlupho lukhona abantu labana izulu nxa lisina bengikhuluma nabo lokhu besithi bayesaba lokhu ebe-traumatized i-community yangkhona kunabantu vele abasezi endaweni ezimbi kakhulu khona ngalesimanimani ukuthi ngabe uhulumende uyabarelocate labo bantu kodwa kubarelocateni kulehlupho lokuthi labo bantu bakhona kabafuni ukusuka endaweni lezo ngoba bathi bona kulabangcwaba boyise labokhokho babo bese sithi abanye kafuna kusuka ngoba indawo abaphila kiyo kakhulu okulezelo labo lempilo yabo abanye bayabalima khona ngala baye basebenza kuma estates so impendulo ukuthi ngabe kuyahlala phansi ukuhulumende asale phansi asazimele kuvunyelwane ukuthi vele kahle kahle abantu abakumele basuke bahlaliswe ngathi bahlaliswe kutsha ngoba indawo liyana ngokubona kwami njengomuntu oseke waphatheka kakhulu kundaba ze-disaster management kungaphinda futhi kwenzakale kokunye ikakhulu ngani okuhlangana khona imfula uhonde lorusithi kusiyemozandithi ngani abantu bakhona kubasengozini futhi ukuthi kungenzakala futhi eyingozi ngoba i-climate change leyikhona isifeza umumo womkhathi ungabi predictable ukuthi kuzahamba njani njalo kwenziwe into ethiwa yi-resilience ukuze abantu nxa kusenzakala ingozi ezinjalo bangayingozi yakhona ingazi yabulala abantu abaningi kakhulu
sebezimele yini ngenyawo zabo
sokwedlula esitejini sokuphuma ukudla le mphahla kodwa nxa sikhuluma labo ao-DA labantu ebesisebenza labo thina okwethu besenza i-psychosocial support le-monitoring sekusitejini sokuthi kukhangeleke ukuthi bayahlaliswa kuhle yini okuyikho uhulumeni phisana lakho okusadingakala futhi uncedo oluningi olukhulu sibona abanye abafowethu bencedisa ukwakha amathoyilethi kusakha izikolo ngumsebenzi osaqhubeka ngoba leyani into ikhona zakatha maybe about 4 to 5 more years ukuze abantu nabantu bahlale kahle kusasekhona ngoba umonakalo owenzakalayo mkhulu kakhulu so asonto yokuthi sibasekuphelile kathi kusaqhubeka kusiya phambili abantu basezidinga usizo abantu besayitlon idayi abanye vele lokhu ebengakareestablish impilo zabo abanye balahlekelwa zimuli umuntu alahlekelwe yimuli yonke asenguye yedwa
kodwa izithembiso leziyana babeziphiweke ngemali yavela kwamanye amazwe lokwathenjiswa nguhulumende ukuthi bazakhelwa izindlu kukhona okuphumelelayo
yebo kukhona okuphumelelayo sibonile kabe sekwakhiwa sekwakhiwa izikolo khona bezangena-ke ku-housing baqalise ukureestablisha izindlu okukho kulohlupho khona ukuthi izindlu lezo mabezakha baziyakha kuyo leyo ndawo kwakulabantu khona kumbe basuse abantu babazakha kwezinye indawo kusakhangela kusamonitwa kusilandelela ngabafundisi esisebenza nabo bakhona ngale ukuthi kusibone ukuthi izithembo zakhona zonke ziyagcwaliseka yini kodwa hhayi ezinye siyazibona ziyagcwaliseka ezinye njalo kazikagcwaliseki ku-still work in progress kuzathatha iminyaka emihlanu ukuthi kuze kuphele abantu labana bahlaliseke kahle ngoba umonakalo wakhona wenzakalayo mkhulu kakhulu
lo ngumfundisi Angliston Spanda obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Kumaviki ambalwa edluleyo silethulele udaba lokutshabalala kwamadamu enyakatho lasezansi yamandebeleni kanye lasenkabazwe lapho inengi elikhale khona ngodubo lwamanzi. Okuvelileyo lapho njalo yikuthi ngaphandle kwamadamu abantu abanengi bakhala ngezikotsho esizilesikhathi eside zafa. Umeli webulili ma-East edale lephalamende umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu laye uthi ziningi izikotsho ezifileyo esigabeni sakhe. Kodwa uthi usethethe amanyathelo okuzilungisisa ukuze uZulu athole amanzi ngemfanelo.
Isimo samanzi sinzima kakhulu esigabeni sakithi. Abantu bahamba umango omude. Uhulumende enyangeni ezimbalwa ezidlulileyo uphume lohlelo olwe-food direct. Ngike ngathi ngivakatshele isigaba sePhumuza under iwadi yeNatana yamaviki amabili adlulileyo. Ngathola i-community isigebhe idamu. Idamu lakhona livele izulu beselinile selilamanzi. Besebenzisa amapiki lamafotholo lamabhara. Akulayo nitherekite ke yabakhonapho. Kodwa abakwenzileyo kungimangalisile. Uhulumende ebencedisa kakhulu abantu abasebenza khonapho ngokubaholisa imadlanyana lokokudla. But ngithe ngikhangela ngathi aluba singathola abangazosincedisa nje ngemtshina idamu leliyana linganceda isigaba lesiya. Abantu bahamba uma ngomude besiya bukha amanzi okunatha bese yanika izifuyo amanzi angisabali okokuwadalani land. So ngokukhangela kwethu ngaphezu kokugebha amadamu sifisa ukugijimisa ukuthi sijebhe imigodi. Silo hlelo lona lolo khathesi nje nge-last 3 weeks ebulilima east yodwa sigebhe imigodi engu-5 endaweni lapho besikwazi ukuthi abantu bahambe bangemude. Siloyisa ukuthi kusiyaphela u-April every word sibe sigebhe phose emibili emithathu. And khathesi indlela esiyenza ngayo sithi lapho esigebha khona umgodi nxa sithuthiseka ngokuthi amanzi maningi siyavula ingadi kakhulu sincedisa omama labo sisi ukuthi babe yibo abalama nutritional garden lawa. Siqalisa ama small community economies ukuthi nxa sengilima imbhida kumbe ngamatamatisi ngithengisela abanye bami khonapho, nxa ngithola imadlanyana ngiyabhadala i-school fees ngiyayenzani. Sibona ngani kuyancedisa ukuthuthukisa izigaba zethu. Yindlela esibona ngani singathi besincedisa abantu aluba sikhangelelane loduko lokuthi amadamu ethu ayagqibeleka ukuwavuselela kudinga imali eningi. Sisase kulolo hlelo sibe sincedisa ngemigodi.
Imigodi okhuluma ngayo abanye bakhala ngokuthi ikhona esilesikhathi eside ifile. Endaweni yakho kumi njani? Ikhona yini engabi kuleso simo?
Engiza kutsho ukuthi ngithe ngingena ngo-2018 ngacela ukuthi ama-wadi kabasinike ilisti yemigodi efileyo. Ngithole imigodi ebifika 79 besithi ifile. Saxoxisana labe-DGF. Ekwakuqala engakwenzayo yikuphuma lo hlelo lokuthi ewadi ngacela abantu abathathu ukuthi bayotrainwa ukumaintaina kumbe ukurepair imigodi. So labo bantu silabo batrainiwe. Esisakudinga sakuxoxelela yimitshina yokusebenzisa lama-tools akhona. But ngaphezu kwakhonokho sibe lo hlelo le-DGF yonke imigodi esayihambisa ukuthi iyorepaywa besisebenzisa ama-councillors. Ama-wadi amaningi isirepayiwe. Ngithe ma ngizama ukuthi ngithathe i-stock a few weeks ago ngathola ukuthi kulama-wadi amalutshwane ama-councillors akade bebe-slow. But bangithembisa ukuthi babona ngani kusiyaphela uJanuwari abe-DDF phose yonke imigodi iyabe isivuselelekile. Okunye esikutholayo ukuthi eminye yayivele ngelamanzi amaningi, ayigcini manzi, iba la manzi ngesikhathi sezulu kuphela. Yiyo abathi bazayilungisa ekugcineni ngoba ngesikhathi sezulu abantu bavele bale ndawo eziningi zokuthola amanzi. Sifuna leyi ebincedisa abantu umphakathi. Ngibona ngani sebesiriphele imigodi efika 38 nxa ngithe ma ngilandelisela. So siyathaba nje ukuthi ngesikhathi esincane sebesilungisela imigodi ebisile minyaka ifile. Ngabantu i-DDF isincedise kakhulu kulo mnyaka odlulileyo. Njalo yibo abasincedisa ukugebha imigodi le yemitsha.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ngumeli wesigaba sebulilima East edalele ephalamende, njalo ungumphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa abophe njalo ezinye izigelekeqe ezaziwa ngokuthi ngamashirugwi ezintathu phezu kokubulawa kwepholisa emgodini wegolide eKadoma ngeviki edluleyo. Iphephandaba leli lithi amapholisa afumane njalo isikhali esinakanelwa ukuthi singaba sasetshenziswa kulesi sehlakalo. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomunye undoda ohlala eGwanda esigabeni seMagedleni oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amabili lasishiyagalombili 28 omiswe emthethwandaba esetheswa icala lokudlwengula ugogo wakhe oleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalombili lane 84 ngelanga lekhisimusi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyaxolisa abasakazi ngisuke ngaphazamiseka kakhulu. Lo mnumzana uChamisa mangabe ethule naye wathi lo nyaka kuzoba unyaka wempumelelo kubo bonke abantu baselizweni baseZimbabwe. Lokho singakuthakazelela kakhulu ukuthi ngoba naye ube nalo izwi lokuthi abantu bazophumelela. Ngoba kuyisimanga ukuthi uzotholisana ukuthi igama linye uzobethi kunontsinywe elizweni. Kodwa upresident ugibela njalo indiza uyaphuma uyelizwe uyamba emazweni uyale nale koze kube nini kati angasho ukuthi into le iqondane nami ngedwa manje ngicela lixolo kumbe ngicela lingenzeleni 1 2 3 abantu beku understand siyahlala sikhale njalo elizweni imigwaqo ifile vele akula lutho esingalutho akakhulula abantu akanikeza abantu konke okudingwa ngabantu kumbe acele abantu bamsize ngezinkulumo bambonise ukuthi lapha yenza kanje kuzoba ngcono mangabe kuthi kwehlula ngoba lokho wonke unyaka zonke yonke unyaka sitshelwa into engekho sitshelwe ngezimali izimali lezo asiziboni uzobuloku kugijima ngaleyo mali kusasa uthole sokukhuphukile isinkwa usithole sesikhuphukile impuphu uyithole sikhuphukile uthi thukela ke into elula ke ezalukazi nabomkhulu uthole ingathengeki manje kuzohlala sithunyayezwa into engekhoyo koze kube nini abantu baduduzeke. Isicelo sami ke sokugcina mina ngundaba Dlamini. Esami isicelo sokugcina ngicela nje bakhulule abantu bemathebelelendi babanikeze indlela enhle kwenzela ukuthi izulu line kabayekele abantu bemathebelelendi bahambe bayekhalela abantu bebhalagwe laba baphoselwa khona lapha nebhalagwe bayebuthana benze umthandazo izulu lizona.
Sadibonani basakazi beStudio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani ewulilima West Plant. Ngiyalizwa sibili liyakhuluma ngezombusazwe. Yazi umbusazwe lo unzima kakhulu ngoba ilizwe leli lalwelwa kodwa ke lamanje lisalwelwa. So ngangokuthi khona iphuthe lilapha yizanu ukuthi ihlangane lezapha. Akukhululwe khonapho. Okwesibili i-ground. Lezi zinto lezi ziyabulalelizwe until nje kuze kulungiswe leyo ndaba. Ayikho into ezilunga ngoba izanu angeke ize inike i-MDC ilizwe ngendlela engibona ngakhona. So kathesi sekusifa labantwana bangazi lutho abazalwa i-generation entsha, izikolo kazivulwa, abantwana imfundo iphansi, konke nje kumotshakele. Kodwa inkinga nje lokhu sibhoda indaba ekhona, indaba iphakathi kwezaphu lezanu neguguraundi. Kuphele nje khona lokho uzabona abantu bekhuluma angeke la MDC njengoba isiyala ukungena kuPollard ohlala kunjalo kufika amavoti barike kube ngumsindo kuhlale nje kunjalo siphile nje kanjani impilo esizayiphila siloku sibhoda indaba yezaphu lezanu. Ngiyabonga basakazi, siyabonga ngohlelo lwenu.
Ngizamuthumela imeseji leyo ngoba ngizamile ukuthi ngiye ngibhale. Iproblem yami isekuthi ekhezi kule problem yokuthi amagetsi ahamba kade singabona sokule 3 months engekho. Kati amagetsi ngayekhona iwasebenzisa ukuthi enze ukuthi iimpompi zakhona zisebenze. So for 3 months amagetsi engekho abantu abalamanje. Abantu badubeka bahamba besiya kukhezi boraneni ezikhatshana. Kodwa into ezwisa ubuhlungu abantu abalandaba lalokhu bahamba ngobantu bemakhabi lebajwayele. But into yobuhlungu yangikhona yokuthi abantu bekhanseli lokhu bebuya bezothatha amamitha empompini ezingasebenziyo befosele abantu ukuthi bathele bethelele amanzi angekho. asibo msozini bona lo wasiko udlela abantu izimali zabo xa bethi bazama ukuthi babuze babethusela bathi hayi unxa ufuna uyekela ungayekela kodwa uzabuloku usiba nesipirit manje uzayekela uthini nxa kuyukuthi ukuyekela kwakho uzabuza ukuthi uye nesipirit ayi into yangibona mina ngizwa ingikhathaza kakhulu so hhayi angazi ngiyazama ukuthi liyicingisisa indaba yangikhona ngale inqele ngakukhuluma labanye abantu abavelela ngikhona ngale mangweni wekhezi inxa ibe ngalitshela la ukuthi uhamba njani ikhokoloko engithe kuphela ngikukhulume ngoba mina kuyangihlupha njengami mina abantu nxa ekhaya ngiyake kula bantu badala abangasebenziyo wena mina engiyabenzekeza emine ngabe ngibabhadalela ibe ngibhadala amanzi angekho badubeka bahamba beyigibha besiyakugangatshana khona izulu lingathonta kakhongozela amanzi ezulu kodwa kube sekuthiwa khona ihanxa iphela kule mitha ethi bhadala angiboni ukuthi into yangikhona i-right yona yona ake licingisisi ngabona nxa lingayikhangela li-discuss thank you bye.
Boge be kungabalaleli be studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa akwele Kenya athi adinga izigilamkhoba zeqembu labesimoslem abedlulise amalawulo ele-Al-Shabaab ezihlasele enye ibhasi ngemibhobho izolo zabulala abantu abathathu. Kulezi botshwa eziningi ezikhangelelwe ukukhululwa kule South Sudan namuhla ezigoqela usomabhizimusi olodumo kanye lengcwethi kwezemfundo ngemva kokuxolelwa nguhulumende wakulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ibutho leMelika lithi lidubule ibhomba duzane legceke lendizamtshina eleBaghdad International Airport kwele Iraq izolo labulala umqondisi webutho lakwele Iran uGeneral Qasem Suleiman. Umongameli Donald Trump nguye oxwayise ibutho lakhe ukuthi libulale uSuleiman kulandela ukuhlaselwa kwesigodlo someli weMelika e-Iraq. Kuliviki ngamalunga eqembu elisekelwa yi-Iran ele-Hezbollah. Abasekeli baleli qembu bachisa ingxenye yesigodlo seMelika bekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamatshumi amabili lanhlanu yiMelika. Ukubulawa komqondisi webutho le-Iran lokho kuza kwenza kube lokufuthelana okukhulu phakathi kweMelika le-Iran njalo ibutho lakwele-Iran likhangelelwe ukuphindisela. Some of the beats, some of the police are, some of the soldiers. Asman Dava, Abanga, Asman Dava, Faya, Sasila. Oh, my God. Dola Nixon, DJ, Dr. Malinga, Radha, esikubela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Siyaxolisa bakithi kasenelisanga ukubala imilayezo yenu elisithumele yona kuWhatsApp ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abasakhulayo bemathebeleleni abedlula ikhulu benelise uyadinga indawo zokufundela ubongi ngemva kokuthola usizo kuZulu. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Fast 7. Na mina eyami impela viki isiqalisile, asibeni sonke njalo ngolwesivili. Olivalelisayo, Mntungameli Nkomo. Tone goose.